umqondo siyawamukela sibili, kodwa isenzo sakhona yiso esingasamukeliyo. So lapha isisho ukuthi khona ungakhangela abantu bakithi lokhu ebelesiye ama-victims eGugurahundi. Bengakhuluma ngeGugurahundi bayabotshwa. So into yona leyana nxa kulesiye kutho ukuthi i-commission izaba le-difficult time eyokuthi khona i-convince abantu ukuthi surely baba honest enough ukuthi after sebekhulumile akulokuzenzakala kini.
Litsho ngani ukuthi abantu bengesaba ukubotshwa njengoba sibona ukuthi bazabe behlezi phambili kwayi-commission bekwazi ukuthi akulangozi eduzane?
Right, ngizakunika ke mina dade into imizekeliso emibili. Silejaha lakomkhwananzi elikhulume before i-commission kaMotlanthe. Lakhuluma ke lathi khona likhuluma ngeGugurahundi, ijaha leli ligcine libotshiwe. Sile nduna ulapha ibhale ilokhuzeni, ibhale incwadi, ibhalela mbona uyibonile circulator kukho ku-social media. And sokufikile endlebeni zethu ukuthi leyo nduna sisethuselwa ngabezomthetho. So khona lokhu kusuka kungena ebantwini ukuthi khona i-freedom of speech iyabi khona, but there is no freedom after the speech.
Basoze bekhole ukuthi kathesi lokhu sokuqondane lo daba lweGugurahundi akusela muntu ozabahlukuluza.
Ye, njalo ababe behamba laba phambili becingisisa ngodaba lweGugurahundi ngobani? Nxa kuyabe kuyukuthi khona i-commission leyi igqoke ubuso obukahulumende, abantu abasoke bayithembe. But if i-commission le kade ibunjwe yabekwa ngendlela zokuthi uhulumende ubuqamama ukhatshana layo, yena uphombe wafacilitator i-ground, and then i-commission yavela ebantwini kunhlanganiso ezifanana lezethu zonezo 1893 ezilwela amalungelo abantu, labo CCJP, labo Zimright. And then kwaba yibo abahluza indaba leyo bayibisa lapha indaba Ngceke. And then abantu bengayithemba. Njele kube sokushithi laba abadala abavele bekwazi ukuthi khona kwaba letshihambakwe commission engazange ikhitshwe. Sithi kathi why lingayikhiphi yona le tshihambakwe commission kule CCJP report eyakhitshwayo yabekwa laphana, why are they not using it? Bahlanganise lalokhu abafuna ukuthi babe kwalo.